ovela e-United Nations esiza lapha ezocungula indaba yama-sanctions ngibona engathi uzathola udaba oluyilo sibili lwamampela ngenxa yokuthi ufikele ezandleni ezimqotho izandla ezizwe ezaziyo ubana ukuhamba njani njalo lokuthi izijeziso lezi zibangela njani ubuhlungu ebantwini bakuleli elezimbabwe ukufikela kwakhe kumongameli lokuya kugatsha lukahulumende kuminister we-justice parliamentary affairs lalapho-ke abazaqabuza ngiqondisa khona mbona ngathi yindlela epheleleyo phela pho akusoze kube yinto ebingaphelela nxa ebezahanjiswa kubona laba abantu abayibo abavele bencedisana ukubiza ukubana izitsheziso lezi zibe khona kusafuze hayi ebantwini bona labo abayibo sibili abatshawa yinto yona le eyama-sanctions so ngibona ngathi hhayi ufike kuhle kuzahamba kuhle njalo
lona udaba lwama-sanctions ulubona njani lungaba luyilo yini olubangela udubo elizweni ikakhulu lokhu okukhulunywa ngabebandla le-ZANU-PF
udaba lama-sanctions yinto ephilayo ngempela njalo nxa lukhangele lutshaya loba ngubani noma ngubani lokwana abakutshoyo ngesilungu ukuthi targeted sanctions ayisikho mina nginje ngiyamazi umuntu olahlekelwe ibhizimusi ngenxa yokuthi khona inkampani yakhe ilapha ezimbabwe oyalelwe ukubana asebenzelane labantu basemelika lamanye amazwe e-europe khonale pho lo muntu kaso muntu wezepolitiki aso muntu ongubani umuntu nje kazana ozihlaleleyo ozenzela ibhizinisi yakhe kodwa unqatshelwe ukubana asebenze ngenxa yokuthi bona inkampani yakhe ivela ezimbabwe baningi abangakutshela le mzekeli sengikhuluma ngayo abayehluleke ukusebenza ngenxa yodaba lwama-sanction pho nxa usukukhangele khonoku uzabona ukuthi nayi ama-sanction yinto ephilayo njalo yinto elimaza uluningi lwabantu kwelakithi laba ezimbabwe ngakho-ke yinto okumele ilungisiswe ye kungabe kunokunye okukhona phakathi into njengama i-corruption nakonke okunye lokwa okubangela futhi ukuhlupheka kodwa lawo ama-sanctions kuyingxenye yokuhlupheka kwethu kwelalapha ezimbabwe.